kutshengisa ukuthi ingqondo yakhe lokhu isisempini, ngoba kule ngqondo leyo ukuthi amabandla abusayo, especially Africa, ngamabandla alethe uzibuse, and yena ekucabangeni kwakhe ukuthi uzibuse lowo usho ukuthi abantu kumele bacabange njengamabandla la abusayo, bengacabangi ngendlela abafuna ngayo, babe lama-alternatives ukuthi bayakwazi ukuthi nxa kulokhetho bakhethe inoma nguphi umuntu abamfunayo. And inkulumo yakhe njalo itshengisa ukuthi labo abathi ama-election or ukuthi ukhetho lwatshontshwa bengabe beqinisile. Ngoba nxa ungatshontshanga wena ekhethweni, why engazithuleli ayekele izekhi lamakhoti lalabo abathi ama-election impumelelo yokhetho engekho right, bahambe enkantolo bayeprove emakhoti ukuthi lokhu kwangekho right, azithuleli. So ngokubona kwami mina, inkulumo leyi iyahlukumeza abantu and njalo iyahlukanisa abantu.
Siyambona ubaba uMnangagwa usebenzisa amazwi alulazayo njalo athukayo nxa ekhuluma ngoChamisa labebandla lakhe le-CCC. Uthi ngama-small boys, abafanyana, abuye athi yizikhothamathe, izibukashungata ngesishona. Ungathini ngalokho?
Ikonte okokuqala ukuthi uyehlukanisa abantu, uletha ubandlululo ebantwini yokuthi sokulalabo abantu bantu abeZimbabwe ngabantu abavotela iZANU PF. So laba abangavotelanga iZANU PF nalabo abasemabandleni angaso ZANU PF akuseyibo bantu. And inkulumo leyi abalaleli kumele bananzelele, inkulumo ezinje yizo ezasilethela ama-genocide eGermany, ama-genocide eRwanda, even le-Gukurahund genocide, into yokulabhela abantu engani kasibo bantu. The next step yukuthi nxa ungathiwa abantu laba abasapota amabandla angeso ZANU PF kababulawe, ngoba of course sokuthiwa kasibo bantu, ngabafanyana izikhothamate kwathini thini, kwenza kube easy ukuviolate ama-rights abantu abanjalo. Inkulumo enje awungeke wayikhangelela emuntwini ongumongameli, even emuntwini onengqondo ezipheleleyo ongasomongameli ozihambelayo estreetini.
Njengoba i-CCC isithi isisungula uhlelo lokugqugquzela ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha, ngakolunye uhlangothi sibona uMnangagwa esithi amajele akalabantu abamelele labo abangathandi ukungena esitaladeni bephula umthetho. Singabona amazwi anje eluphazamisa yini uhlelo lwe-CCC? Kungaba yini abakuqoqayo?
IZANU PF singathi ibandla elingelamahloni ngendlela eliphatha ngayo abantu. Singakhangela bonkarivume labo Job Skhala indlela abaphathwa ngayo. Lokhu uJob Skhala into ayibotshelwayo ayikhanyi lokhu esejelela namhlanje. So ukusebenzisa kwamajeli iZANU PF project ngokubona kwami kuphuma mgceki ukuthi amajeli ayisiwo abantu abawonayo, but ngabantu abafakwa iZANU PF ukuthi nxa befuna ukufaka abantu emajeli bayabafaka, whether bawonile kumbe abawonayo.